bagu VOA indebele.
Lamukela emsakazweni weStudio 7 namhlanje ekuseni ngolwesithathu mhlakazi ku-19 kuNhlolanja 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende usekhuphule imbadalo yencwadi zokuhambisa ezama-passports isuka kumadola edlula kancane ahamashumi amane $53 isiya ku-$150.
Ukuza kwenzeka ukuthi abantu bathwale nzima behlule ukuhamba, abantu abafuna ukuthi bayethenga izinto ngaphandle, abanye ngabala amabhizinisi okuthi bayiwodle izinto ngaphandle, so abantwana abafuna ukuya esikola soze benelise. Yinto embi kakhulu ukuthi uhulumende athi ekhala ngokuthi abezitolo bayakhweza izinto yena abe nguye okhwezayo.
Osomabhizimusi sebekhweze intengo yempahla ezitolo kulandela ukwengezelelwa kwezisebenzi zikahulumende iholo.
Baningi ke abangasebenziyo, baningi njalo abangasebenzi kuhulumende abasethwa ke kukhwela kwezinto emashop. So sikubona kuyiculture embi sibili eyenziwa ngabamabhizinisi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Uhulumende usekhuphule imbadalo yencwadi zokuhambisa ama-passports isuka kumadola edlula kancane angamashumi amane $53 isiya ku-$150 eyodwa. Imbadalo ye-passport yesiphangiphangi yona ikhwele isuka kumadola aphezulu kancane angamakhulu amabili lamashumi ayisithupha $263 yaya kumadola angamakhulu ayisithupha $600. Incwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube utshele uNtungameli Nkomo iStudio 7 ukuthi kuyadanisa ukuthi uhulumende uthethe inyathelo leli wona ama-passport evele esilela elizweni.
Kuyinto eyenzakalayo kufiwe loyithola isenzakala ezintweni zonke ukuthi uhulumende uyakhweza izinto ezingekhoyo. Asingakhohlwa ukuthi ama-passport wona lawa abantu aba-applyele last year, abanye last of last year abakatholi, kodwa uhulumende namhlanje sevuka sekhweza ama-passport engekho. Akusoze kusize lutho, kuza kwenza ukuthi abantu bathwale nzima behlule ukuhamba, abantu abafuna ukuthi bayethenga izinto ngaphandle, abanye ngabala amabhizinisi okuthi bayiwodle izinto ngaphandle soze benelise, abantwana abafuna ukuya ezikola soze benelise. Yinto embi kakhulu ukuthi uhulumende athi ekhala ngokuthi abezitolo bayakhweza izinto yena abe nguye okhwezayo futhi ezakhe izinto ezikhweza zingekho.
Mhlawumbe ukhwezela ukuthi athole imali ukuze enelise ukuwadinda emaningi njengoba isilela nje elizweni, awukuboni njalo?
Hayi, kanguboni njalo. Izabuya itshontshwe yona leyo mali vele, yikho esesakujwayele eZimbabwe, yikho esesaphila ngakho ukuthi uhulumende nxa esandisa imali ayithathe ebantwini isuka iye ezikhwameni ezivuzayo. Akuqalisi ukuthi sikubone khona lokho, akula nguquko ezaba khona, kuzahlala hlala futhi uzothiwa seyi 2000 seyi 10,000 seyi 20,000 kanjalo yonke into. Ngabe isikhwama sikahulumende abuthela kiso sigcinwa ngokwethembeka, sigcinwa ngabantu abethembekileyo abangelaminweni amathelayo, ngabe kasila nkinga, ngabe siyakwazi ukuthi imali ayibuthayo uzayisebenzisa ngendlela efaneleyo. Kanti kuhulumende vele kakudingakali ukuthi abuthe imali yokusebenza yonke vele ebantwini kuso sonke isikhathi, kumbe isibhedlela kumbe izikolo, kodwa yona le encane kumele ukuthi ayigcine kahle, aphungule abantu abasebenzela uhulumende phezulu, ongqongqoshe laba bantu abaphethe izihlalo zobukhosi, amaminista labanye, abaphungule babe balutshwane ukuze kulondolozwe imali ibisisetshenziswa ukuthi kudindwe ama-passport kwenziwe zonke leziyazini, hayi ukuze ebantwini abavele bethwele nzima behlupheka kangaka kubuye futhi kuzothathwa kuzo imali.
Wona ama-emergency passport lawa aphuma ngesiphangiphangi ayatholakala yini kumbe iyakhwela nje imbadalo nengekho?
ayatholakala kwesinye isikhathi kaatholakali. Yikho kunalokho esikhuluma ngakho ukuthi ikukhweza into engekhoyo. Ubuthe nje imali ube sokugcina kusasa futhi abantu bengazitholanga zona lezo zinto. Uhulumende kahlelekanga izinto abantu abazifuna kuye athi kufanele bazithole kuye kabapha abantu. Yilo uhlupho lona lolo phathelele kakhulu lama-passport.
Lo mnumzana efidlela Ncube ingcwethi ecubungula izombusazwe obekhuluma icingweni lo ntungameli inkomo we-Studio 7 ekwabulawayo. Kusenjalo unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana Jaffet Moyo utshele uChris Gande we-Studio 7 ukuthi osomabhizimusi sebekhweze intengo yempahla ezitolo kulandela ukwengezelelwa kwezisebenzi zikahulumende iholo.
Liqiniso ukuthi intengo ezinto ikhwelile emashops. Akukutsha-ke ukuthi intengo ikhwele ngenxa kuyikuthi uhulumende kuyengezelela ikholo. Kungaba ukuphela komnyaka ngenxa izisebenzi zikahulumende zithola ibonus. Kumbe phakathi kwesikhathi nje kungavele kukhulunywe ukuthi uhulumende uzayengezelela izisebenzi zakhe imali. Siyakunanzelela ukuthi abamabhizinisi bakhweza-ke intengo yezinto emashops. Singathi i-culture kumbe i-ethic kumbe into embi eyenziwa ngabamabhizinisi, asikuthakazeleli lokho. Bakachasisi-ke abamabhizinisi ukuthi bakwenza njani, ngayiphi indlela bakwenzelani, loba kulokukhumbulela ukuthi imali le enikwa izisebenzi zikahulumende kasiyo mali bathi uhulumende uyaprinta imali, uyabezibhalela nje amaphepha athi yimali. Yikho abamabhizinisi-ke khuphula-ke intengo yezinto. Kati baningi-ke abangasebenziyo, baningi njalo abangasebenzi kuhulumende abasethwa-ke kukhwela kwezinto ema-shops. So sikubona kuyi-culture embi sibili eyenziwa ngabamabhizinisi.
Manje kubaqashi-ke lina lizathini nxa lapho selifuna futhi ukuthi izisebenzi zingezelelwe njengoba kukhanya udubo lokulabo abathengisayo?
Yikho esikhathini esidlulileyo bengani sile nkinga okuthi sitsho ngokuthi siqambe imali esingathi i-poverty bottom line okuwanamhlanje, ngokuthi nxa izinto zikhuphuka ngokusa kwamalanga, ngokutshona kwamalanga, layo phela-ke imali ye-PDL iyabe ikhuphuka. Ekade sikhuluma ngayo kuviki edlulileyo sithi singaba yiyo i-poverty bottom line, ejike ayiseliyo kuliviki lakuviki elandelayo ngokukhwela kwezinto. Ikholo belingakazekele likhwele nje izinto zikhuphuka zinjalo. Sibona iholo lobe limi ndawonye kulapha esihlangana khona nama-employers senze i-collective bargaining. Ama-sectors amaningi-ke akavumelana, akaba nezivumelane zokukhuphula-ke iholo. So inkinga-ke esizayifaka phambili kwedale le-tripartite negotiating forum nxa siyanikwa ithuba lokuhlangana esikhathini esilandelayo.
Beli-ke lakhuluma phambilini ngodaba lokubana lifuna impendulo, limelele impendulo evela kuhulumende ngendaba yeholo lona leli. Seliyitholile yini?
Asikayitholi impendulo. Kuyasixhaka sibili ukuthi sizanika i-feedback engakanyaki lenjani kuma-members ethu okwamanje. Loba sekugcweleke emaphepheni ukuthi uhulumende usebisele lolu daba ku-TNF. Sesizame ukuthi sifinyelele ku-Minister of Labour ukuthi besazise ngempumelo-ke ye-cabinet. Abantu bangkhona kababambeki okwamanje. Besizama sibili amalanga adlulileyo ukuthi ugatsha le-Minister of Labour lusazise phela ukuthi kuphumeni ku-cabinet. Hhayi, abe singakazi sithole-ke i-feedback, abakasitshele ukuthi i-cabinet-ke iqumeni nendaba zeholo.
Lo mnumzana Jaffet Moyo unobhala jikelele we-ZCTU. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Inengi labachayeli bemichofa kobulawayo likhweze imbadalo izolo lisithi intengo yamafutha ipetrolo ikhuphukile njalo asethengwa emkambo wensitha. Lokhu kuthiye abantu bephithizela sebeswele ukuthi benzeni ngesikhathi sebefuna ukuphindela emakhaya. Uhlupho lolu lubikwa luqalise ngeviki edluleyo kodwa lwamemetheka izolo. Ngesikhathi amabhasi lamakhombi enkampani yeZupco engahambi imango yonke, abakhulumele phephandaba leThe Chronic bathi bagcine begada ama Honda Fit asebebhadalisa amadola alitshumi lanhlanu umuntu eyedwa. Lokhu kwenzakale kuthange. Owesilisa ohlala eLavendale eMguza uganyulwe ngehloka wahle watshona ngamanye amadoda amathathu ezama ukumisa omunye wabo ukuthi engangeni komakhelwane. Umufi umnumzana Thulani Ndlovu obele minyaka engamatshumi amane lambili obesebenza eZimbabwe Power Company eyezesa uganyulwe kathathu ebusweni ekhanda lihlombe njalo wagwazwa esiswini. Amapholisa abophe abathathu abaleminyaka engaphansi kwamachumi amabili lane ababalisa umnumzana Ronaldo Masopo, Polite kanye lo Talent Nkomo abahlala khona eLovendale. Amapholisa asexwayise abantu ukuthi bengenzi udlakela nxa bengazwanani. Izihlobo zikamufi zibuthene esililweni eLovendale njalo zithi uzangcwatshwa emayezana eGwanda. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Igama lami uLaxon Chavoza. Ngithanda ukukhuluma maqondana nesigameko engisibone esenzakala enkaya ngaphansi kwenduna uSikhobokhobo uSobhuku Bonnet Ncube. Abantu abadala abaneminyaka engaphezulu kwe-8 years abakutholi ukudla kodwa kubhaliswa kubuye kuhole abafana abancane abanama-30 years kusiya phansi. Ngibona abaholayo kuthiwa bayadubeka. Kambe nxa ngabe umuntu edubeka kungadubeka umfana omncane osakwanisa ukuthi ahambe ayesekelwa ibhola gijima afikane lamapholisa njengabanye abantwana kodwa kuyehola kona kuthiwe abantu abadala abangasakwanisi lakhona ukusebenza. Uzasebenza ethini umuntu ona-8 years ehamba ngodondolo? Uyahlakulelwa ngubani? Ngibona okwenzima engikubonileyo abadala bakhangelane labo khona le makhaya. Ngiyabonga.
Thobo Msakazi ngumelo seJohannesburg. Esenginanzelele ngabantu bezani ukuthi uma umuntu esabusa esesesituleni nafana abavumi ukuthi enze i-corruption ubulali lizwe yahlukumeza abantu. Ngizalenzela isibonelo, umgabe esabusa banalaini legeng yakhe yayihlupha abantu ama-ministers abaseyi-G40 babengavumi ukuthi umgabe ubulala abantu, babengavumi ukuthi umgabe uhlukumeza abantu, babengavumi ukuthi amapholisa ahlukumeza abantu. Bona labo gawule babengavumi. Kodwa lamhla sephumile esitulweni sebevumi. Namhla umapholisa athiwa uhlupha abantu eZimbabwe uhulumende kabusi kuhlukuhla ngenduku abavumi. Uma bethi umnankakho kusa ngenduku abavumi. But bayenze i-interview one day umnankakho sephumile bayenze liba-interview engasekho umuntu sekhudlekile esitulweni uzazabethi khona umnankakho bebulalilizwe behlukumeza abantu baprotetha umuntu rather than to be protected amaZimbabwe.
Okhulumayo uThemba umfana kaNcube wakuzalwa usenkayi ngale ngokomsebenzi useCape Town. Bafowethu asazi ukuthi ningasiza ngani kuze into zize zilunge elizweni lakithi. Ngifisa kube khona iqhinga elenziwayo ngoba i-ruling party isiyehlulekile, abantu bagcwele amazwe wonke diaspora. Ngifisa ukuthi le rekhodi yami abantu bayizwe. Nibuhlungu ngale nto, sisemazweni siyaqhuba ngazo zonke inhlamba kungenxa yabantu nje abazinzisayo. So ngicela ukuthi kuke kwenziwe something. Indaba yama-sanctions ayisebenzi. If ngabe bisebenza bekufanele kuvalwe
balelo bona labo
sawubona ni basakazi lani balalela balalela bahle khona ukukwelela embusweni yiwo ukutshengisa awulibanga alibo kuthiwa ilobuntu alibuyayekela elicakela abanye abantu labo bekuse sibone ngiyabonga
hayi thina siyaphila silapha e-South Africa igama u-Emmanuel hayi mina ngizosize ngalokho kwenzakala ebhinga kulusizi kakhulu ukuthi ngalibani ukhulumende uyangenelela abasize laba bantu ngoba basebunzeleni lalapha eGoli siyabona baposta ama-WhatsApp bayakhuluma ukuthi hayi sisize abantu basebhinga impahla nomonakho sisize so ngethemba ukuthi abaningi sebekwenzile lokho so nami ndesifisa ukuthi hhayi singakhona ukuthi sisize sikhambise khona okukhona abantu basebhinga bethole usizo olukhulu ukuze nabo kusasa ma sekuneproblem kwenye indawo bekwazi kuncedisa ngoba inkinga ihleli vele nanoma ubani siyabonga
hello Stuteless Person siyabonga ngokuqhuba leli thuba kathesi ngingasithi siyathumela amalokuzini ama-audio nalapho sizasibesaba ukuthi sithumele ama-audio bese siku-discover ukuthi ungasenda i-audio kumbe ungafona as long as ungasoke e-MD Silence that is the last chance yokuthi ukhulume ku-studio sethu as long as ungayihlanganiso ungavele usole MD Silence solo chamisa that is the end of you to say this is what I have observed personally but ungafona usupport uchamisa ayitholakala uyafona uyangena every day kuhlela so khonokho sithi mina ngombona wami akuncedi Zimbabwe ngoba not everyone in Zimbabwe is MD Silence. Not everyone in Zimbabwe is ZANU-PF. Despite the outcome of the election, Zimbabwe does not have 2 million people or 4 million people. The problem in Zimbabwe is that it's politics. It's not economy, it's not corruption, it's not what. But it is politics. Politics is the first step to be dealt with. But the amount of my political attack. I go to touch from his window, feeling come in or losing come back. Yeah, them later my views. Later, Tom, I want to loom me out, change hands, loom me out. No, I want to have a capacity of using the politics of the number. The valet was what to say to the man. Malanga, separate. Open general Puzanangi, open general political party.
And being a lela, Mupitangrena. Sore benzama ukukhuluma ngemgwaqo yase Plumtree ephumela phandle emaphandleni yonke zimbambo zodwa umgwaqo le ingagredwa sibe sithi mhlambe abasitude 7 njengoba benama journalist afinyelela duzane lababusi bethu besifakazela indaba efana nale mhlambe ukhanya ku studio mhlambe abaphethe ilizwe lethu bangasinceda ifile imgwaqo yase Plumtree ngimangala nje nomhlonipheki uminister uMr Puthi uhamba ngemoto enhle kabi ehamba phezu kwembamba
lawo ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani lenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318 yazi rekhoda nje kungabi kude kakhulu ukwenzela ukuthi wonke umuntu azuze ithuba njalo ngizathanda ukuchasisa ngokukhulunywa ngomlalelo the ku studio 7 nxa ungasekeli umnumzana Chamisa ngokokugcina ukuthi uphume kukho hayi akulanto njalo nxa ubulandela sibili inhlelo zethu zonke umlaleli ngabona ubonile ukuthi lapha sikhuluma labantu bohlangothi lonke ama ekuhlangothi lwezombusazwe sake sikhulume le MDC ekhokhelwa ngonkosazana Thokozani Khuphe sake sikhulume le ZANU PF sake sikhulume le nhlanganiso ezizimele ezilwela ilungelo loluntu ngakho ke angikholuthi labalaleli labo bengakuvuma lokho abanye bake besilalele uqhubekeke usilalela uzabona ukuthi thina asithathi uhlangothi ukuthi abanengi yibo abazibhalelayo bekhonona ngebandla elibusayo abanye ngababhala besekela umnumzana Chamisa ngakho ke asinyeke sabavala umlomo sathi lingakhulumi lokho khulumani lokho bazikhulumela abakufunayo njalo lapha nothesi yathatha wonke wonke lomuntu welusinkomo lobani ukuthi azokhuluma yebo ke yililungelo lapho ke ngabalaleli yikho kwesinye isikhathi nxa ubona lapha nesenza khona indaba phezulu sikhuluma lengcwethi ezicobongula izombusazwe ingcwethi ezicobongula izomnotho welizwe njengoba lamhlanje sikhulume labo mnumzana efidlela Ncube labo mnumzana Japhet Moyo zingcwethi lezo kodwa lo lesi leli hlandla ngelenu balaleli ukuthi hayi lo nxa unjani ngumuntu umbono wakho lawo uyalaleleka loba kuyini ofuna ukukhuluma kodwa abanye babe khulume amazwi aqatha angana ithuka umongameli kumbanga naye anjani lawo sijayela ukuthi nje siwakhuphe ngoba engafanelanga emphakathini singayenzi ukuthi umuntu ayithuke nje omunye akulungelanga lokho emsakazweni ngakho okunye siyakukhupha nxa sibona ukuthi hayi akwemukeleki ngakho ke uthumela amazwi akho alokuhlonipha siyawadlala lapha ikakhulu ke bona bezana uPF labo siyabakhuthaza kakhulu ukuthi labo besilobele ngoba sifuna ukuzwa imbono yabantu bonke ngithande njalo ukuthatha leli thuba ukwamukela abasilandelayo kukhasi lethu leFacebook iVOA Ndebele uGod knows Khumalo uthi morning msakazi weStudio 7 kobulawayo eLupane eJocholo ngiyabingelela ngiseBrainstone eJohannesburg problem uhulumende wethu uJason Maphosa uthi morning msakazi siyabonga kakhulu kulokhu dakwashe kwedelayo othumele umuntu okhalayo lapha ngikwazi ukuthi thini sibonga uVusi Mpofu Steven Malaba labanye abalokhu besasi joina lapha ukuthi bebukele besiqhase kuhlelo lwethu yebo ke sokwakathesi ke sizakhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane Inani labantu abahlaselwe kutsha ligcikwane le-coronavirus eChina lehlile ngolwesibili kodwa elababulewe yilo lakhula njalo seliyinkulungwane elamakhulu ayisithiyagalolunye i-1900. Omunye wabatshonileyo ngumnumzana Liu Jimin, umqondisi wesibhedlela esiyinsika ekulwisaneni le-coronavirus ese-Wuchang sonasise-Hunan okuyisigodlo se-Hubei okuyikho okwaqhamuka khona leli gcikwane khona le eChina. Abasekeli bebandla elibusayo eMalawi ele Democratic Progressive Party DPP bafonile edolobheni leBlantyre kulelo lizwe ngomvulo besola isinqumo somthethwandaba weConstitutional Court esisule impumela yokhetho lwanyakenye lapho okwanqoba umnumzana Peter Mutharika. Ukutshengisela lokho kuza ngemva kwamaviki amabili ibandla leli licele ukuthi umthethwandaba weSupreme Court wesule leso isinqumo. Abakade befola banikeze ugwalo lwepetition emthethwandaba besithi awulaleli okufunwa nguZulu. Weziphathelane lokwenzakala eMelika. Owayengusodolobho weNew York City, umnumzana Michael Bloomberg, okubandla lamaDemocrats, usephumelele okwakuqala ukuthi aphatheke kungxoxompikiswano namhla ngolwesithathu yebusuku eLas Vegas eNevada khonapha eMelika ekuqhubekeni komkhankaso wokudinga uzancintisana lomongameli Donald Trump kukhetho lokudinga umongameli ekupheleni kwawonalo umnyaka. Umnumzana Bloomberg oyisinothi ibillionaire usebenzise imali edlula izigidi ezingamakhulu amane emkhankasweni wakhe okubangele ukuthi abanye bakhe bethi uzama ukuthenga indawo yokuncintisa. I-$400 million leyo ke ibiphuma isikhwameni sakhe. Abanye abazaphatheka kulingxoxompikiswano ngosenator Bernie Sanders weVermont wayengumsekeli kamnumzana Barack Obama esasa ngumongameli umnumzana Joe Biden usenator labanye. Sixoxa ke lo mnumzana Mandla Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe esihlala khona lapha eMelika ukuze sicubungule lolu daba.
Lapha ngisokudinga abantu abangancintisa lo umnumzane Donald Trump. Abantu okuthiwa yibo abangamgenqula sibi. So kuzakhanya-ke ukuthi ubuya lani, kodwa njengomuntu ovele ole mali zakho aziwayo, ibizo lakhe bevele lisaziwe iminyaka yonke leyo. Engxenye angayethusa umnumzane Donald Trump, kasikwazi ukuthi kuyozala nkomo.
Siyambona njalo umongameli Trump lokhe loba enkundleni ye-Twitter, embiza ngebizo amnike lona ukuthi ngumini Mike. Ingani uyamlulaza nje, yikuziqinisa kumbe uyamisaba?
Yena nje Trump uyaziqinisa kubo bonke, kodwa ngumdlalo wakhe awenzayo. Umdlalo wakho wenza kubo bonke labo Bernie, labo Joe Biden. Yena umelele ukuthi lo ngoyoza ngqikela bonke abe sesima laye. Angikhole ukuthi yena unxwanele ukuthi loba ngu Mike Bloomberg iloba ngubani ozawina phakathi kwabo. Yena nje umelele ngoyoza ozawina. Lokhu ngiyabona wenzela abalandeli bakhe ukuthi bangaze bethuke ukuthi sokungabe sokulo munye ongamehlula. Ngiyabona yenzela nje abalange uyazama ukusiqinisa laye, kodwa ke uyakuyabona ukuthi umjaho lo usuphakeme, umjaho lo usesigabeni esiphakemeyo. So kasazi kodwa ukuthi kuyazala nkomo.
Ukuba yisinothi kuyaletha yini umahluko ukuthi abantu babone ingani uzayenza ngcono kwezomnotho?
Ye, kuba yisinothi kuyaletha umahluko ngoba abantu bakhangelele ukuthi umuntu ovele sale mali kasadingi ukuthi akhona ezacupha izimali zabo kumbazo zonke lezi ziganda lesizibonayo emhlabeni ngabantu abasikhokhelayo. Kodwa futhi okunye yikuthi anti yabona ukuthi iyakwanisa ukuthenga isikhathi airtime kuma-television nama-radios. So kuyamnceda ukuthi ilizwi lakhe lihambe masinyane, you know, and ungafanele abanye ade lokhu becampaigna kwaseminyaka emibili. Yena ungene kathesi nango usengu-number 3 umaphosa.
Yebo ke, lowo ngumnumzana Amandla Mkhwananzi sixoxela ekhonapha eMelika ngesikhathi uSenator Sanders ekhokhela kulo mkhankaso elandelwa yibo umnumzana Biden lomnumzana Bloomberg. Okwakathesi ke sizwe umculo ka-Ijamane esithi Jesus Keepeth My Soul. Ke umculo ka-Ijamane esithi Jesus Keepeth My Soul. Singakehlukani-ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. intengo yama passport isi imbatha lama passport ke sikhuphukile isuka ku $53 isiya ku $150 ngesikhathi intengo yezinye impahla ikhwela. Olivalelisayo ngo sithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.